Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 7 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo nansi ezihamba phambili.
Yebo, sesiya kukhefu sezahamba siyendana ezijeneyo. Okuqakathekileyo ukuthi singakhohlwa indlela okumele siziphathe ngayo.
Abezempilakahle labenhlanganiso ezisebenza lozulu baxwayisa abantu ukuthi beqhubeke bezivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Into ebuhlungu njalo into engakhulumekiyo ngoba ube engumuntu esimaziyo njalo zonke ezisebenzela izikhathi ezikhulu.
Abalwela amalungelo oluntu bahlangene enkundleni yokuxhumana ebulenjini be-internet bekhumbula omunye wabo umnumzana Dewa Mavinga nga obhubhe ngomgqibelo. Sixoxa lomhlabeleli wamapiano uLala ogama lakhe lokuzalwa nguPetronella Mathipa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abezempilakahle labenhlanganiso ezisebenza lozulu sebexwayise abantu ukuthi bezivikele ngamandla kumkhuhlane we-COVID-19 ngoba ukhanya usumemetheka ngamandla. Amanani ababanjwa lomkhuhlane aqale ukukhuphuka ngeviki edluleyo kulandela ukutholakala komkhakha omutsha omemetheka ngesiqubu o-Omicron oqale ukutholakala kwele South Africa lakwele Botswana. Lomkhakha usukhona eZimbabwe. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association umnumzana Morvin Dube.
Umkhuhlane we-COVID-19 ukhanya suvuke udlame, songazani suhluma ngesikhathi sezulu kuyenza njengokhula oluhlumayo. Okuthi edolobheni laseGwanda njengama-residency sesingazani sesilokukhathazeka okuthize ngoba suhlasele, sungena lezikolo, suhlasela lezikolo abantwana, sukhanya sebelawo, kukhanye futhi lezakhamizi uhlasele. Okwakhathesi awukabi lo muntu osusuke wamtshisa umhlaba kodwa abaningi balawo sibili, okuveza ukuthi nxa lokuqhubeka siyaphambili ngendlela oyiyo yona, hayi idolobha laseGwanda lizabe selilimele kakhulu.
Bayahlatshwa yini abantu khona ngapho?
Okwakhathesi kuthulisile, abantu abaningi abasela jukutsho liyana eyizolo yokuthi bahlatshwe, bahlatshelwe lo mkhuhlane we-COVID-19. Okunye kukabili, okunye kungakuthi wabangazani yadeda lo mkhuhlane, kukanti okunye le mithi yokuhlaba yiyo esuke yaswelakala ezibhedlela lemakliniki, okuyikho kuyebangele abantu bagcine sebebona kungasela ncedo ukuthi bavukele esibhedlela bagcine bengahlatshwanga. Kulabanye abahlatshwayo i-first dose abakho lokho besamelele i-second dose lokho bengakayitholi, okuveza ukuthi ikho sokwenza abanye abaningi abangahlatshwanga beluqaleni bahle badonde ukuthi bahambe esibhedlela behlatshwa.
Okuyini ongakuxwayisa izakhamizi siya nje kukhefu lekhisimusi?
Yekela ngithi kubahlali beGwanda kugoqela zonke indawo eseduzane lakhonapha eGwanda. Yekela ngithi kibo, yebo sesiya kukhefu sezahamba siyendana ezijeneyo. Okuqakathekileyo ukuthi singakhohlwa indlela okumele siziphathe ngayo, siyinqabele lo mkhuhlane ukwenzela ukuthi singasukise sithi siyaphenduka, siphenduke sibalutshwane, sihambe sibaningi. Kuthi loba sesifikile ngekhaya, imidlalo le esijale kuyenza, amadindindi, iredio ilala ikhala usuku bonke abantu begida, singakwenza sikuxwaye kancane ukwenzela silondoloze le impilo eseleyo ngoba abanye basuke batshona phakathi kwethu ngalo mkhuhlane. So kuqakathekile ukuthi nxa sihamba emakhaya, yebo yakwazi emakhaya abantu abaningi bebengaqakathekisi kangako ukugqoka amamaski, kodwa njengoba thina siya edolobheni siya emakhaya sahlangana labantu abasuka endaweni ezishiyeneyo asiba kutazeni ngekhaya ukuthi bayigqoke imaski ngoba sile sihlobo ezivela ngaphandle kwelizwe esingakwaziyo ukuthi nxa zibuya zibuya zilomkhuhlane kumbe zibuya zingenamkhuhlane. Kuhle kuqakathekile ukulondoloza imuli kulabo abazasuka edolobheni besiya emakhaya lalabo abazabecela izihlobo zabo zibavakatshele babuye emadolobheni. Kuqakathekile ukuthi nxa bebuye emadolobheni sebahlangabeze ngamamaski kuthi nxa sisiye ekhaya sihambe sithole amamaski kwenze sinxa sisahlangana lalabo besekhaya sibanikezela ngamamaski bagqoke kwenzele siwunqabele lowo mkhuhlane sidlale sibe lekhefu elihle siphendule singabaphilileyo njengoba sihambe siphilile. UNkulunkulu uzasisiza singakhohlwa ukudumisa uNkulunkulu lapho esikhona.
Umnumzana Molvin Dube ngowenhlanganiso yeGwanda Residence Association. Abalwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele izihlobo kanye labangane bahlangene enkundleni yokuxhumana ebulenjini beinternethi izolo bekhumbula omunye wabo umnumzana Dewa Mavinga obhubhele kwele South Africa ngomgqibelo. UMavinga ubeligqweta elidume ngokulwela amalungelo oluntu eZimbabwe laseAfrika jikelele njalo ubengumqondisi wenhlanganiso yeHuman Rights Watch eZansi yeAfrika. Ubhubhese leminyaka yokuzalwa engamatshumi amane lambili 42 njalo utshiye unkosikazi labantwana abane. Abakhulume kulumbuthano bagoqela owake waba ngu-Deputy Prime Minister kuhulumende wenkazatho umnumzana Arthur Mtambara, owayeyisiphathamandla seZANU-PF umnumzana Sevia Kasukuwere kanye legqwetha umnumzana Lovemore Maduku. Bonke laba bachaze uMavinga njengomuntu obezimisele kakhulu ekuvikeleni amalungelo kaZulu njalo bathe ube ngumuntu wabantu. Sixoxele omunye olwela amalungelo umnumzana Charles Nyoni.
UZulu uyakhala kakhulu ngoba kule emnyama sibili esigoqeleyo sonke eyokusitshiya kukamnumzana Dewa Mavinga onguye akade engukhokhela ibandla elikhulu elibila amalungelo abantu laseSouth and Central Africa. So vele into ebuhlungu njalo into engakhulumekiyo ngoba ube engumuntu esimaziyo njalo sonke esisebenze naye isikhathi esikhulu njalo e-inspiration awakithi sonke abasakhulayo sizama ukulandela ezinyathelweni zakhe ukuthi nathi siqakathekise njalo silwela amalungelo kaZulu. So iblow leyiblow enkulu kakhulu yokuthi iCOVID sisithathele omunye wethu esingathi ngekunye inkulumo liqhawe lamaqhawe endabeni zokulwela amalungelo kaZulu.
Kuyini okugodwa okumqoka okwaziyo ngoMavinga ongathi uzahlala umkhumbula ngakho?
Into engimazi ngayo mina ngokwami ngizimele nje ngiyisibindi sakhe esokukwanisa ukukhuluma esingayithi ngesilungu i-truth to power engesabi ukuthi kuzamsukela kumbe bazamenzani. Njalo into embi ubeyikhuluma ngobubi bayo. Ukubhikilizwa kwamalungelo kaZulu bekukhuluma njengalokhu okuyikho khona engesabi njalo engavuma nokuyithusilwa. Le into iqakathekileyo ngoba ubesipha esingathi i-voice of the voiceless endabeni zamalungelo kaZulu kuleli lizwe lakwethu laseZimbabwe.
Uhulumende uthi selokhe kungene umnangagwa amalungelo oluntu ayahlonitshwa njalo ayaphakanyiswa. Yebo kunjalo yini? Ungathi ngempela ayahlonitshwa ayalondolozwa amalungelo oluntu?
amalungelo abantu lapha eZimbabwe kusekusela sibona uhulumende lo ekhona eqalisa ukubusa nje hayi ngingakhuluma nje ngingesaba ukuthi hayi into kazimanga kakuhle nje ngoba kuningi sesikubonile kusenzakala njalo sikuningi sesibonile kusenziwa kanye nokuvalwa kwespace sabantu ukuthi bakhulume izifiso zabo kanye nokudutshulwa nokubulawa kwabantu kathesi vele akusaphili ukutshengisa vele ukuthi amalungelo kaZulu hayi akusenawo akhulunywa ngokwawo sokuphongosala abhaliweyo emaphepheni kodwa akhona sibili kuground kungelalutho okuyinto nje ezwisa ubuhlungu eyokuthi uZulu uyeqa esuka ebhanini eyamafutha atshisayo engena emlilweni ngakwakho.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu. Sixoxela eHarare. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi kulamagalaji angamachumi amahlanu lasikhombisa 57 asehlelwe yiZimbabwe Energy Regulatory Authority ukuthi athengise amafutha ezimota ngedola leZimbabwe. IHerald yona ithi izikolo zizavalwa mhlaka 17 kulinyanga njengalokho obekuvele kuhleliwe. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Studio 7, salibonani bangane lezihlobo ngezindawo, ngezigaba, ngamadolobho. Nguzikude madoda, ngilapha kwelaseBotswana. Hawu madoda, ngidanile, nansi izana uphile. Sengilungiselela ukuya ekhaya, ngathenga impahla, ngithengela abantu abami lami, sengingumuntu sengisiya ekhaya. Sebesala, nampo sebesithi kumele ngiqale ngidlule ngiye ku-quarantine 14 days. Mina nginikwe 10 days ngamakhiwa. Hawu ngibuhlungu madoda akithi, ngibuhlungu madoda, ansayange ebantwaneni bami ngilapha nginje ngoba i-10 days le izaphela ngoku-quarantine, singabe sengilovile ngamalanga amabili emsebenzini. Hawu madoda, bengizimisele lokuyaregister ukuthi ngiregistele ukuvota. Hawu madoda, hayi sekwehlule. Studio 7 ake lincede, come to 2023. ZANU PF, le members zayo zonke out. Chamisa and the others out. Bangilizwe, Nkomo, Fakanyongolo, in. Mqondisi Moyo, inside. Ngiyabonga Studio 7. Kodwa inhliziyo yami ibuhlungu madoda. Amen.
Salbonani, salbonani, basakazi labalaleli Studio 7 esithatha indaba ezigqokothekileyo ezizo esizwa khona zonke ezilomgatsho. Linjani ke lonke mahlaba ezulu lapho elingabe likhona wonke nje abaphandle kwamazwe abaphakathi eZimbabwe. Hayi thina siyancenganxenga bakithi livike i-corona bakithi khona licatshele kakhulu licashele kakhulu sibili umageza wemadobho bakithi sekuzabuya ukukhampena bakithi sibe ngabantu esibambeneyo singalwi omnye layo le party yakhe ngiyakhe kungabanjwana ngenkani sizwana neni loba sekuwinile kusale omunye lomunye thandana lomunye nothi kulwela abantu vele ongazakumbona emzini wakho shiwa leya konthi usweli ingqondo asekeleni umnye layo lo muntu wakho amthandayo lomunye lomnye wakho amthandayo ungabamba umuntu ngamandla ukuthi ethando wakho madopho yonke nje asibambaneni omnye belo mngani wakhe afuna ukumvotela lomnye belo wakhe manxa ufuna ngibe lo kowakho unjele kuhle ongazondi manxa lami ngisuka lo wami ngoba umuntu uyazikhethela ikho umuhle kakhulu nje ukuthi omunye lomunye ezikhethele ngoba lawo ngulekhanda lakho lomunye lekhanda lakhe. So ngiyabonga uMageza efumo.
Sanibonani emsakazweni, siyabonga kakhulu umsebenzi ongaka eliwenzayo ukuloke lisiphathele izindaba ezileqiniso. Siyabonga kakhulu lokho. Kodwa mina ngibe ngithi ngikhalaze kulawo amabandla aphikisayo kakhulu asekhaya. Uthola ukuthi asemaningi kakhulu ukudlula eminyakeni le eyadlulayo. Kodwa ngingazi ukuthi injongo yabo ihlukile yini beze bebe baningi kangaka behlukene. Uthi ngabe kuya ngami, ngabe babambisene ngoba siyakwazi ukuthi enemy yethu enkulu kakhulu iZANU-PF. Iyayenza abantu bahlukumezeka, badeleleka, badelela izizwe, bahamba amazwe namazwe bezama ukuyaphila khona. Ukuthi ngabe thiwa siyabambisana sonke sizame ukuthi sikhulume ngento eyi-one ukuthi iZANU-PF sisola lokhu lalokhu lalokhu abayenzayo, sibambane. Ma bengakulungisi lokho, sibakhiphe ngokubambisana sonke. Sikwathi into esifunayo thina ukuthi ilizwe lethu silivuse, sikwazi ukuthi abantu bonke abasemazweni ahlukeneyo la bekwazi ukuphenduka emakhaya. Ngoba ayikho into enhle njengokuhlala ekhaya, ayikho into ebuhlungu benzima njengokuhlala ezizweni. So mina bengicela ukuthi ngabe kuya ngami, amabandla onke aphikisanayo ngabe kuthiwa ayabambana wonke, abuyele ku-MDC leyo eyiyacisha akhiphizano esiyaziyo. Okhulumayo uSidumo ngapha eJohannesburg.
Hayi, sanibonani bantu be-Studio 7. IZimbabwe yonke nje ihlangene lapha, lami ngizama ukubuye kwami umbono njengoba sekungama-holiday kanje. Kule qembu leli eliphikisayo elikhulu kuthiwa i-MDC, i-MDC iyazenza ukuthi yona iyiqembu besiyithanda mpela ngoba besiyisapota all the way, singalalini iqembu elisiyisapotayo. Kodwa bauthi uyakhangela kathesi abantu siyahlupheka, bona abathuli ngani abakho aba-challenge ivini bebonisana ukuthi lezana ukuthi hayi le nto abayenza phezu kwabantu right. Bazithulele nje bahambisana lamazwana la aphetheya ngisho labo futhi, kodwa ababhizi bahlala bekhuluma bethi hey Zanu injani njani ngisho kula maye nampa ke maye labo sebeyenza njana la mazwe aphetheya ukuvalelwa abantu ukuthi abantu bengahambi, which means iqiniso ukuthi bona badla la mazwe aphetheya abakho kustrategy sabo bodwa. So izinto ezinjalo ziyahlupha, bengadonsa abantu bebadonsa bengayazi into abafuna ukuyenza ebantwini. Kula bafanele bebonise khona ukuthi makunje lati sibona ukuthi hayi hayi ilokuzeni MDC impela yi-opposition party eqinileyo. So makunje vele kufana lokuthi akukhanye yabona. So akukho wrong ma abantu bethi kulabo mthwakazi kulabo zapho, iqembu njengizwa liphikisa izapho lodwa one yabona, eleleli mthwakazi lethu besithi sizalivotela lalo, akuzwakali ukuthi liyenza njani, kuthuli nje baye phela akula nto esingayenza ma abakhokheli bethu besabe ukubotshwa yabona. Ma umkhokheli ufuna ukukhokela ukuthi wena ufuna ukuba yi-president, ungasabi noma ungafa ku-right. Anjo into uyakuvele wena usuyikhethile phela ipolitika sokulusa imbuzi uyabona. So lami ngithi mphawule khona kwabantu be-Studio 7 lokuthi inkosi izangenelela ngoba khona mayema uthi akhaya ufanele selime emakhaya, abantwana bayavota emakhaya uyabona, sidla ipolitiki phela thina. So bengasebenzisi thina kupolitiki, abazami ukusicabanga ukuthi siyenze njani ukuze siphile.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Voice of America ithi umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uza kuba umhlangano wokukhuthaza umbuso okhululekileyo emhlabeni jikelele mhlaka 7 kulinyanga labakhokheli bamazwe achiyeneyo ngesikhathi kule mibuzo eminengi mayelana ngombuso okhululekileyo elizweni lakhe. Umsakazo munye uthi njalo inkulungwane zabantu zitshengisele ezitaladeni seKhartoum kweleSudan izolo zisola ukuhluthunwa kombuso libutho. Singene kudaba lweMelika. Uhulumende uthi iziphathamandla zaleli lizwe azisoze ziphatheke emidlalweni ye-Winter Olympics ezaqhutshelwa kwele China ngomnyaka ozayo ngoba ele China lisephula amalungelo kazulu. Lokhu kwaziswe isikhulumeli sikahulumende weMelika uJen Psaki izolo. Usakhi uthe iMelika ithethe lelinyathelo ngoba ikusola kakhulu ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu bohlobo lwesiMoslem elithi kwenziwa iChina esabelweni seXinjiang. IMelika ithi okwenzakalayo kulindawo ngombhuqazwe osegcekeni igenocide ngesiNgisi. Abadlali beMelika bona baza kuya kulemidlalo bebodwa. Ele China lithi lilakho ukuphindisela. Sixoxele ntatheli zindaba uSimbarashe Nembaware.
Kumele sikhumbule phela ukuthi iAmerica leChina izaxabana kubangwa ukuthi ngubani omkhulu kwezomnotho kule ngisuke emhlabeni and iChina akuyiphathi kahle iAmerica lokho. So iAmerica isebenzisa leli thuba ukukhumbuza abantu ukuthi hayi imidlalo yama-Olympics leyo iphethwe ngumuntu lo oncindezela abantu bese mentiona ukuthi hayi kulama-Muslim endaweni enje kule amalungelo abantu abanjani ama-genocide ayenzakalayo aqhutshwa iChina. So isisusa kuyukuthi iAmerica ithathelwe isikhundla sayo sokuthi yiyo elomnotho omkhulu emhlabeni. So ke iAmerica ifuna ukukhumbuza abantu ukuthi hayi leyo lizwe elizakilo kuma-sports lawo. But nxa isiphathamandla seChina lokhu mina ngibona kuyinto engangiyiselisa ubuthongo ngoba abadlali beAmerica bazabuya kuma-Olympics nawo azenze leChina. Kuzasakazwa kuma-television yeAmerica kusuka eChina. So for iChina amboni ngangaba into engabasubuhlungu ukuthi iziphathamandla zeAmerica azibuyanga emhlanganweni wokudiscussa into zama-Olympics. Hayi, but for iAmerica leli lithuba lokuthi ikhumbuze umhlaba wonke ukuthi hayi iChina naleyi eselithi yiyo esikhokhela kwezomnotho iyephula amalungelo abantu.
Alubana iChina ithe yaphindisela njengokutsho kweziphathamandla zayo, ubona ithatha manyathelo bani?
Angikholwa ukuthi iChina ingazihlupha ngokuthi iziphathamandla zibuye ngoba abadlali okuyowafunekayo bazaathenda ama-Olympics ngomnyaka ozayo. So hayi iChina angiboni ingahlupha ngokuphindisela. Kodwa ma ungafika esigabeni sokungazani lokhu, ma ungafika esigabeni sokuthi iChina isifuza iphindisele, ngibona iChina isebenzisa amandlayo kwezomnotho. Sikhumbule ukuthi impahla eningi ilungiswa eChina ngentengo echiphileyo. Sisebenzise i-iPhone, ifoni nale i-America i-iPhone. I-iPhone ilungiswa, idizayinwa e-America, iyolungiswa e-China ngoba kuchiphile, ilabor ichiphile e-China. Okwenza ukuthi-ke wonke umuntu enelise ukuthenga i-iPhone, umuntu wonke we-America, umuntu wonke we-Europe, lathi ngase e-Africa siyithenga i-iPhone ngentengo enjani echiphileyo. Kodwa-ke i-China uma singafuna ukuphindisela isingakhwezi intengo yama-components. Osokutsho ukuthi-ke i-iPhone isiduri ukulungisa. Okutsho ukuthi-ke isithengiswa ngentengo ephezulu. I-iPhone ebesiduri ukwedlula amafoni wonke, abo-Samsung, abo-Huawei. Okutsho ukuthi-ke ibhizinesi ye-iPhone injani? Isisiwa. I-iPhone inkampani enkulu ye-America. Ama-components, ama-parts ayenza ama-computer alungiswa echiphile e-China. So kuduri ukulungisa ini? Ama-MacBook, ama-laptop, ini okufunakala ngathi e-America. Oku-encourage ukuphila esikhathini esa-internet kufunakala izinto ezinjalo. So i-China ingasebenzisa amandlayo kulezo zinto.
Umnumzana Simbarashe Nembaware, intatheli zindaba, njalo uhlaziya ngenhlalakahle kazulu. Sixoxela ekwele South Africa. Sizigqibe ngengxoxo esiyenze lo mhlabeleli osacathulayo uLala, ogama lakhe lokuzalwa ngoPetronella Mathipa. Ungena enkundleni ngengoma ethi Nakupenda.
The way you touch me, the way you love me, I go crazy. When you look at me, I go crazy.
the Afro-Jazz. So, you see, I was in the ARRI, the National Certificate of Music, the Zimbabwe College of Music, in 2018. I was in the EEP, the Lengoma, the 6, the Zimbira. And then I was in the National Law of Ring Center, I'm a piano, so it's a recorder since February. And as Lava Sengu Zangu 2, Apumileo, Eokala, Eutong Monati, Kumemo May this year, Lapo, Ewing Feature Corn, and Gomenda Teacher, and Gomale Tong Monati, Kilo Etikenzo from Uganda, and there is also Speedy from South Africa, Uyobongo Muffin. And then the second song is called Nakupenda, which is my song. It features Etikenzo as well. And there is also Ustron Uyobongo Muffin. Kujua masuka tutandike kitanda Ngoma zetu misuka imepanda
Izalate eligcweleyo libuya nini
Liphuma ngokuphela kwenyanga end of November sikhipha iEP lamapiano lehouse and then next year sizakhipha ialbum eliyabe labahlabeleli abathiyeneyo iline Masaka Kids ulo Anita Jackson from Zimbabwe Vuyo Brown from Zimbabwe Justice he is now based in South Africa Debs from Bulawayo there is also DDP kulabahlabeleli abaningi abazabe feature ku album lona leyo so abalaleli bengakhangelela ingoma eziningi
abafuna ingoma zakho kumbe abangafuna ukuxhumana lawe bakuthola njani
bengasubscribe ulala music setup you kumbe bengidinge ku Instagram is lala music official ngiyabonga
le ngethi Monati lakhe lokuzalwa ngupetronela Matipa ehlabela ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili abezempilakahle labenhlanganiso ezisebenza loZulu baxwayisa abantu ukuthi beqhubeke bezifikela kumkhuhlane we-COVID-19 abalwela amalungelo oluntu bahlangene enkundleni yokuxhumana ebulenjini beinternet izolo bekhumbula omunye wabo umnumzana Dewa Mavinga obhubhe ngomgqibelo kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.